sitha mhlophe kwa-Argentina lapha sayibona sinqobile singenele ku-final and uMessi ngathi khona ukuthi la yayitholele inkezo nje yabona beyihahabele ikarriere yakhe yonke siyazi ukuthi nje i-last World Cup yakhe le and indlela abadlale ngayo etshengisele ukuthi bangagcina benqobile umdlalo weyi iCroatia ibidlala laphana kodwa I think it was a matter of isikolani Argentina coach ngoyotshela ama-tactics lapha kuthi ngcono abayekele bona babuye bona basihlalele bayenza ngani hhayi bayehluleka bese bebatshaya nge-counter ya and basebenzele abona amagoli awanayi-2 okokuqala bekuyi-counter leader siyayi-penalty yokuqala etshaywa nguMessi esibilileyana hhayi bekungama-counter I think it was a matter of tactics nje uthi Argentina ikhulele iCroatia 2 goals ihle yabademoraliza nje kwaba nzima ukuthi bewebhek ngoba i-Argentina bengalidlali lokhu yani ukuthi hhayi yalidlala kuhle ibhora labo kodwa hhayi sita bhek bathi hhayi mana sitshayenini ngani nge-counter attack hhayi sita mhlophe kwa-Argentina.
IMorocco leFrance zona ubona zidlala njani kusasa?
Morocco leFrance laphana ntunga hayi kuyabe kunzima iMorocco iFrance ayidlala ngohle nje idlalela ingenhloba nje yanqoba ayisiyo game yabo esiyaziyo ayisiyo game yabo esesiyikhangelele wakhangela nje uMbappe wadlala ngohle kodwa amanye player came to the party they managed iMorocco layo i-defense yayo ibophile so iFrance ingabuzisa nje yekele kubona ukuthi yabatshayela lawo ama-tactics angana ahlakaniphile bengatshaya ngoba iMorocco very disciplined udefense yayo but France is also a very good side and uMbappe bengabuya nje kulilanga lawo they can come to the party bazotshengisa nje ukuthi bona bangoba iMorocco kumele ngilale kuyabe kuyigame enzima this stage nje angeke utsho ukuthi yiphi enganqoba ungakhangela indlela amagame lawa impumela esiphume ngayo from ekuqaliseni kunzima utsho nje ukuthi iMorocco ngagcina uyibona sekune-final iMorocco they believe in themselves yikho I think okwenze kubaze bafika lapha because they self-belief they believe they can go to where and that's what makes them very dangerous. Yikho kungayenza ukuthi bangqoba.